Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uIvanza Zeninga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolo kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukela isinqumo esithethwe ngumthethwani laba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa abefuna ukuthi bengamiswa ukuthi bancintise.
President wezanpf abaministers ngabezanpf nabo ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngokwezanpf ongabiyo nohulumende ongayenziwe izinto ezingenantuthuko phakathi engakuthi uhambe ephalamenti uyoba umsindo.
Ibandla leZANU-PF lisungula umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane khona imisila.
Abeye uthi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawenza yilabo sokathi sikhuluma kanje sisezinye indawo esizibona ukuthi lapho sifikela khona abantu beshiya izinto ziyayo in-place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Abezempilakahle babhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera wona usubulele abantu abedlula amakhulu amathathu 300. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele ngesinqumo esithethwe ngumthethwani laba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalele ephalamende. Umahluleli wedalele High Court uJustice PC Rai Kwenda esethula isinqumo izolo uthe isicelo esibekwe ngabe CCC edale kasihlelwanga kakuhle ngoba amagqwetha ebandlaleli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalele ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uChabangu ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Omunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi bekuvele kumgceke ukuthi umahluleli uzathatha sinqumo bani.
Isinqumo lesi nxa kulaba lokhu besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Chabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumore blessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asilamadabu candidate kathesi as we go ahead ngoba sabe sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omema u-PC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela. Yikho ke hayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iphathi ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi. Yikho esikwenzileyo hayi siyajabula kakhulu bevele sikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade bengifuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo?
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu bese abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho-ke lo mntulwana lanxa esewinile uwinele iphathi hhayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi i-CC.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo, lizakhankasa njani?
Anti uyakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisiyilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okhetha abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokwena leyo ndawo bese sikhetha umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga. Yebo, ngingafisa ukuthi ngimfune, kodwa sofanele ngikhulumisane indaba kwentwe bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale, kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalo okhona. Hayi, ngithemba upresident uzasekela yena lo okhona.
Kahle kahle uMnumzana Siziba yena waxotshelwana edale leParliament
njengoba sisitsho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu ngeconstituency ngeconstituency bethu ukuthi bafuna ubani. Pho njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngumuna ukuthi hayi uphongubona sembona sethutshile nje kasimali, yikho ke besibanika ithuba futhi ukuthi phindani lenze njalo. Kwakhanya yena kulelo hlelo kazange aphatheke, wathi uyabuyela. Yikho ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyela ngokuthi bona bayabuyela bezitshola ukubona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela. Mthemba kade sisebekwazi, angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho sisiya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani, kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabanga?
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule. Ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwano section 126K awenzelwanga iparty yethu yonke, kwenzele phose wonke amaparties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iparty eParliament engasalandeli lezo zinqumo zaleyo party, iparty iyamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye. Ye, isikhathi phela sizafika ukuthi leso ngumade bethe kumiwe sidlule, kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zeparty, hayi iparty izabacela ukuthi hayi kababuye bezophumula.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngokusenjalo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Mike Bima usekhuthaze amalunga ebandla elibusayo leZANU-PF kobulawayo ukuthi aphume ngobuningi ayevotela umnumzana Joseph Chuma ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela iPhelandaba Tshabalala edale leParliamente kulandela ukuxotshwa kwelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leCCC. Umnumzana Siziba kaseyikuncintisa kulolu khetho ngoba umthethwandaba uphakemeyo izolo ulahlele kathana isicelo samalunga ebandla leCCC agoqela yena uSiziba labanye esokuthi kumiswe ukuxotshwa kwabo eParliamente. Umnumzana Bima uthe bakhangelele ukunqoba kulolu khetho ngoba belengatsha zama-structures aqinileyo njalo unxuse lalabo abangaso malunga ebandla leZANU-PF ukuthi bavotele abebandla elibusayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Bima.
The number that we are really confident of here sometimes does not compare with the people who come out on the voting day. Some people take election granted and say, well, we are going to win. Others will go and vote. I can stay behind and will win anyway. So we would like to change those attitudes that each and every member has an obligation as a party member go and exercise his or her vote.
Lo-ke ngumnumzana Mike Bima, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Kusenjalo umnumzana Chuma usezanqikilana lonkosazana Mo Blessing Tembo olomkhankaso usanda sungulwa ngumnumzana Chabangu. Ukuze sizwe okwenzakale kumhlangano weZANU-PF, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ebekhuthaza ukubana abantu balapha emadorobheni sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela, ayizweli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla leZANU-PF singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kube nempilo ezingcono. So ngikwade kucela umuzana ubime bakhinyula Sumbane nevoteli bandla eliyilo vele elifome uhulumende upresident weZANU-PF abaministers ngaweZANU-PF nako ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu weZANU-PF ongalwiyo nohulumende ongayenziwe izinto ezingena ntuthuko phakathi eninokuthi uhambe ephalamenti uyobanga umsindo ugcine uqotshiwe ungasasebenzi ungasamelela abantu ngendlela omele ngabe yiyo omele abantu ngayo bebezointroducer osimelayo lapha ephilandaba Jabalala constituency.
Kuyini okunye okukhulunyiweyo? Kuyini abakukhuthaze ngakho njalo ubone lokho kuqakatheke kanganani?
Ukhuthaze khona ukubana lapha yabona mina ngumuntu vele osake wasebenza edaleni lephalamenti ngingena ngo-2015 ngaphambi ngo-2018 ngiphakathi kwaphana kunenge engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephilandaba Mpophoma. Ngakho-ke esicela abantu layi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ukubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ukubana asebenzele uZulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kubulawayo i-violation ingu-one constituency kuphela iphilandaba Jabalala. Amanye ama-elections awama-m p akwezinye indawo kulamanye asemashonaland west eChegudu lakozimba amanye asemashonaland east eGoromonzi lakoseke.
Ngoba nabanye kade bekhona
hhayi kulo mhlangano bekunabantu abangapha kuphela kobulawayo besinamalunga e-Paul de Bureau amalunga e-central committee nochairman we-youth we-province uzakwenza amanye ama-press conference kuma-provincial engiwaqambileyo laye sesiya-introducer abazamela iZANU-PF endaweni zona lezo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini?
Noma ekhona mina bembona nganta unqoba besizanqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi ndawekho njengoba likwazi ubana ukhanselo wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthina mhlala 120 hours ungela manzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakalungi abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebhile mibili emgodi esengigebhile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi layo ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Jabalala kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. iStudio 7 iphakathi kwemizamo yokuxoxa loNkosazana Thembo ozancintisa kule ndawo. Abezempila kahle babikwa bebhodabhoda ngezigaba bekhulumisana loZulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sekholera. Wona usubulela abantu abedlula amakhulu amathathu 300 solokhe uqhamuke nyakenye. Umkhuhlane lo ubangelwa yingcekeza njalo abantu abaningi bawubamba ngokunatha amanzi angcolileyo. Izolo abezempila kahle laba bebesesigabeni sedethe kuward 18 ewange lapho abahlangane khona lo councilor wesigaba umnumzana Stanley Torima kanye lezakhamizi zalindawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Abezempila kahle bayatholakala indawo zonke lezi nsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo but abe-health very iza abantu akukhala ukuthi kakundawo ebuye izonke zonalezi ezingakutana abantu abahlanu abambalwa mpishana unekashuwa ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele so abe-healthy bayebekhona zonke indawo kungaba kusezikolo ezibekanekashuwa ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangenje phakathi komumo esilawo wekholera ziyalandela yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakazi khona but ku-district yewange ikhona ikholera but endaweni lapho engihlala khona e-village of Wange National Park area hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye iindawo ungathi ufike khona I think singaba engozini enkulu kakhulu because iindawo ezinjengezethu lezi labantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe nekhethi yokuthi silawo umkhuhlane lo wekorea so abe-healthy ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo sokathi esikhuluma kanje sisezinye iindawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathi esilapho endaweni yami lama-neighboring wards hayi asikhezwa umkhosi wokuthi sekulekorela but in the district sokukhona so ngathi ukhona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokuyana yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye iindawo zinye sezilawo umkhuhlane wona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona kakhathesi hayi isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sibi but this time yalathi amanzi akhona and siyasincedisa uze sivikele umkhuhlane wona lo wekorea.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni wewange ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo studio 7 ekhona le edethe. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sithokozani basakazi ekuseni siyabona indaba kaChabango yebo engazama ukuthatha isimbolo kumenta igama le-party kodwa into engasoze ayikwanise ngokuthatha intando yabantu ikuzikhohlisa nje konke khona lokhu akwenzayo. Ngiyabonga ukukhuluma ngo-Alec Nyati.
Studio 7 ndivuka njani babugande nabalaleli ye hayi phendulele obaba ukuthi abantu bezimbabwe kufanele babambane asazi ukuthi uchaza ukubambana kuphi lapha ngoba i-MDC since kudala iyi-1 yayiyona opposition party yayehluleka ukukhipha izanu and then nanko amakhampani abuya koBulawayo afika tafuna abantu abakhuluma isishona lesilungu wakwakubona ngapho khonapho kubambana kuzoba khona khonapho ayisekeleni kuzisikelela efahweni singamandebeli imbonge babugande abalaleli.
Salibonani Studio 7, salibonani baphathi, salibonani balani balaleli baka Studio 7. Ye siyabonga hlelo esihleli esinika zona ngingala nje sisikhathi ngingaqeda isikhathi into engizocela ukuthi ngitsho mina abantu bakithi kuyacaca ukuthi thina kulanto nje esizweni ezezimbabwe sizohlala sihlupheka kodwa engicela kuzulu wasezimbabwe ohlukunyezwa i-ZANU-P F ngicela abantu bakithi sibe ne-party A1 kudilizwe wonke la ma-party sibe le-party A1 silwe ne-ZANU-P F ngoba ma kusenziwa ama-party amaningi i-ZANU-P F iyathatha ama-chance angeke safasa inqobo. Siyacela abantu bakithi sibe impumba angitsho ukuthi iyiphi iphathi noma iyiphi iphathi kodwa kube yiphathi A1 sizogcwala kiyo sizame ukuthi silwe ne-ZANU-P F ukuze sithole inhlalakahle. Ngiyabonga abantu bakithi ngicela imeseji yami ihlulele phambili kuyowonke umuntu.
Ufuna ukubhekisa yindaba yamalungelo mina ngibone amalungelo ukuthi asebenzela bani njalo asebenzela abanjani bathi bethathela abelungu umbuso kwathiwa independence angiyiboni mina leyo nto le ngoba abelungu bebengcono kabi obaba babo besebenza namhlanje obaba bethu abasebenzi ubaba wami uhleli phansi akasebenzi lokhu nje walilwela lanelizwe noma abantu abaningi balilwela lalelizwe avela batholi lutho fana nenja ebamba inyamazana iqini ngasaphiwa nginyama izo nje ngomnuko nje ukuthi bibambile so lokho nje mina ngingumartin tita nje uyangihlupha vele emoyeni wami ukuthi abantu abalelalelalizwe namhlanje abatholanga lutho wathola abathize yibo batholayo kulungile kodwa laba abangatholanga nokuthi wani ngabo ngumartin tita lokho luma isizulu salaphana emandebele
siyalibona ngestudio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi kanye labalaleli be-studio 7 kundebele ngisekhotri park mina uyazi ngithanda ukuphikisana lalo muntu lo kuthiwa Mutsaka kanti Mutsaka lo muntu lo ikhanda lakhe vele linjani injani kaubuntu ilizwe leli liyangakwenu khonapho uphethe ufithe into zamanga njalo futhi kulikqinisa ukuthi kawudli ngatho khonapho iqiniso uyalizwa but uyalukuvuma umuntu omdala ungakathi naye abantu bezanu vele linjani bonke lapho gawulikini lapho akeli zamini ukucabanga out of the box think out of the box leli zakhe bantu abadala siyananda izinto zezanu yeni le selibulele ilizwe linabantu kalivumi ngani kati kodwa lancane ingafuni lizahamba kuphela
bonani bakwethu ninjani hayi bakwethu siyanizwa niyakhuluma siyabezogawule nabochuma nalabo umsaka bayakhuluma mpela umsaka bakhuluma beze befuna ukuphuma inyembezi uma betshela iqiniso abantu abangafuni iqiniso hayi madoda kanti abantu abanjani bona labo abantu abakhulele kuphi bona ini ukuthengwa ikudla abanye abantu mpela ekudleni bengampulala umuntu umsaka nabogawule hayi madoda ningayenzi njalo mani ningayenzi njalo esebona izanu pf sifuna ukubopha umdenda manje ukuthi wayekhuluma iqiniso hayi madoda hayi khona man mina isifiso sami fisa ukuthi nje abaholi be-MP be-MRP behlangane bekuxabana ngesincusu lezo umqondisi uright lapha nabo laba abafoto abanye barati balapha sibathanda benjalo bendawonye manje uma behlakazana phakathi bachaza ukuthini hayi ku-right le nto leyo abahlangane bebambisane mani bebe into eyi-one sikhipheni ledoti lene-ZANU PF lokhu siyekeleni lokho ezimbabwe uhambe nabo
sanibonani lanaku-studio 7 ekhaya le-news hawu sayitholi siyathola nevuselele umoya sisithi hayi bo akube njalo badwali lisivuselele mpela umoya ukhona loo ndoda lona osivuselelayo umoya bathungubani usanisibani sampingoda hayi indoda iyakhuluma sibisele emuva mpela la esasiyikhona kudala hhayi angathi ningahlala limpaka ngoba kukhona mpela ngoba uma sikhuluma sabe sicabanga ukuthi kanti thina ngaphambi kokuthi kubuye ilontoza iy'kebhe babengekho yini abantu bakithi ababekhuluma izinto eziyizo babegayidisizwe so hhayi liya ndoda iyakhuluma impela siyacela ngathi lingahlala lifaka ukuze sivuselele umoya siyabonga
ye salubonani ku-studio 7 salubani ku-studio 7 ndinjani ukuphila lapho ye mina ngiyazi nginenkinga no-studio 7 u-studio 7 ukhuluma iy'nto zezanu of PF kuphela ngeke kuze kutshela njengezinto zabo-triplis yeziqiniso khona manje sesizwe emaceleni nje ukuthi kuzovota zicele nje kuzovota ngoJuni manje kuzoba la marirat kodwa u-studio 7 ngeke uzuze khuluma nje into zezanu izanu sithe nento zabochaba hayi studio 7 hayi akelizameni madoda umzamo akelizame ngempela madoda ukuba kungcono yena hayi khona balithi liyakhuluma likhuluma nje ngabochaba langezanu langalokhu ngeke uze ukhuluma ngento zelontuza akuze bekhuluma nje ngento ze-triple C ukuthi kwenzakana ayikho nje into ye-studio 7 ayikhulumayo enhle nge-triple C ukhuluma ukuthi nje kuphela isiye sokurekholiwe sokuxotshaba kuphela and kuyuthi lezi nto azikhuluma yi-fak hayi studio 7 ayikhona madoda ayi nangisamthandi lo studio 7 ukummamela angisamthandi sidalo hayi ake lizame madoda khona manje kuthiwa kuyavota sikuzwa nje emaceleni ngendaba zasemaceleni nje kodwa ku-studio 7 abakhulumi ungani lingakhulumi hayi khona hayi
ngibingelele mbelele ku-studio 7 siyezwa kukhulunywa ngendaba yemali lapha enikezwe ilizwe lakithi ukuba iphathise ekudleni abantu abaswela ukudla kodwa into yakhona ebuhlungu ikuthi laba abazanikezwa lokho kudla kuthiwa benikeza abantu bajika bethengisele abantu bona kuthiwe ukudla lokho kwenikezwa abantu bejike bekhethe abantu futhi ngokwezepolitiki kuyinto engaqondanga leyo siyacela ukuthi ngabe kuyalungiswa into esifana lazo nalezo abantu bethole ngokufananayo kungakhethwa muntu ungathengiswa ngo ngoba bona laba isiphathimanti ezinikeza ukudla ukuthi zenikeza abantu zifika zikhambise ukudla okuncane zifika lapho zibheka emzini yazo sezithengisela abantu ukudla. Leyo yinto efanele ibhekelelwe kakhulu ilungiswe kubonakale ngoba bathatha kabakugcina emzini yabo banika abangani babo abangani babo kube yibo asebethengisa lokho kudla kumbe kuya kungamabele kumbe kuyimini. Siyakubona kwenzeka kakhulu kelakithi etsholotsho. Ngiyabonga.
Ngingachitha isikhathi kustudio 7 ngithi mphawulo ngochabango enye umuzwe eklalala lapha kustudio 7 ethi yena kulezi gebenge surround uchamisa abafuna ukusisusa. Ngabe sure ungathi umuntu njengo-Astolos Siziba ungambiza ngesigebenga umuntu ehlala simuzwa ekhuluma izinto ezinhle ngokuthi ufuna ukuthuthukisa izwe lakithi. Uba yisigebenga ngoba benzeni Chabango? Hayi lo baba lo uyazidlala iy'ngqondo zabantu. Mina ngicabanga ukuthi lani kunabo kustudio 7 uchabango ngalimbuzi deep ngalikha phezulu ngoba lo muntu kumele sichazele ukuthi uchamisa njengoba ethi umholi wakhe kulesikhathi esinganani babehlangane babehlala etafula linye na kumbe lokho wamgcina kudala khonapho kumbe kwenzakalani. Eke sichazele kahle kahle ukuze sibone phela ukuthi lento leyo ivelaphi yaphi ngoba kwamayethu umuntu esiyibona nje simbona njengomuntu obhidlizayo nje odlala ngengqondo zabantu ofostayo entweni vele engamdikiwe ngoba uchamisa uthi kangasuse lekhanda lakhe angasebenzisi ikhanda lakhe. So uchabango ngazabe ukusicacela kahle kahle sicela ukuthi like nizabe ukubuza kuhle kuhle ngabo studio 7 imbuzo into ezicacayo kasicacele ubaba lo ngoba kwamanje hayi into yakho ikhuluma kayizwakali.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuxwayiswa abenhlanganiso yamahouthi ukuthi bame uhlasela imikhumbi elwandle lweRed Sea elemelika leBritane encediswa ngeleAustralia, Bahrain leNetherlands ahlasele isigaba sakweleYemen esiphansi kwenhlanganiso yamahouthi. Inhlamvu ezisetshenziweyo ngezilobuciko bokuhlasela lapho ezijonge khona ukwenzela ukuthi kungathinteki abantu makhaza. Zachaya njalo izikhali zama-missile ezivimba isibhakabhaka lendizamchina ezingelabachayeli ama-drone. Embikweni awethulileyo uMongameli Joe Biden uthe ukuhlasela lokhu ikuphindisela ekuhlaseleni kwemikhumbi emanzini eRed Sea okubalisa inhlamvu zokulwisa imikhumbi eze-anti-ship ballistic missiles okungokwakuqala emhlabeni jikelele. Ukuhlasela kwenhlanganiso yamahouthi lokhu sokufaka engozini izisebenzi zakwelemelika ingcwethi zolwandle lesizwana labo befaka engozini ukuthengiselana lokuhamba kwemikhumbi abantu bekhululekile. UMongameli Biden wengezelele esithi ukubhomba kwendawo zamahouthi lokhu yikuzivikela okwandulelwe ikuzama ukusungula inkulumo okwenziwe ngamazwe ambalwa kunye lomanyano we-United Nations Security Council becebisa ukuba abenhlanganiso ye-Houthi bachiyane lomkhuba ukuhlasela imikhumbi. Ukuhlasela lokhu okuqophileyo yisibonelo sokuba elemelika labangane balo alisoze libukele ukuhlaselwa kwezisebenzi zethu lokuvumela izikliwi zifaka engozini imikhumbi endaweni eyiyo esetshenziswa imikhumbi yokwenza amabhizimusi umhlaba wonke jikelele, kutsho uMongameli Biden. Angisoze ngithikaze ukuvumela ukuhlasela njalo sivikela abantu bethu lokuvulela ukuhamba kwemikhumbi ikhululekile nxa kungadingakala.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusifikisa ke emaphethelenwi ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba sokulahla isicelo samalunga webandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edale lephalamende. Ibandla leZanu PF lisungule umkhankaso wokhetho lwe-by election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane imisila khona. Lesi sigaba yikho okuxotshwe kona umnumzana Gift Ostalos Seziba kwafakwa unkosazana Mo Blessing Tembo liqhuku elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elichukela ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, kodwa silazo ezinye nsuku zonke ntambama ngo 7:30.